Njengomhla ka-23 August 2022 lilanga lokuqala ele World Water Week lapho umhlaba wonke okhangelele khona indaba yamanzi njalo futhi leli langa luhamba phezulu kwe-theme mbindikimba ethi yona Seeing the Unseen, the Value of Water. Okutsho ukuthi sibone lokhu okungekho emgcekeni kumbe kungani kufihlakele sikhangele ukuqakatheka kwamanzi. Okuqakathekileyo sikhulume ngakho indaba ye-costing ukuthi kunjenje siphakathi kwesigaba lapha izakhamizi ezihamba khona 12 days ngeviki zingelamanzi kodwa amabhili abo abuya elokhu eqansile abanye lokhu eqhubeka eqansa kawatshengisi ukuthi abantu bahlala isikhathi esingako ngenyanga kungelamanzi ngenxa yokuthi lawa amabhili a-estimative esikutshoyo yokuthi Bulawayo City Council kayiqale ukubala amamitha ingasebenzisi amabhili nxa kubehlula lokhu ngaba yenze lokho esingathi ukuquma amabhili abantu ngesilinganiso esisuka ku-20 kusiya ku-30% okuyikho kuhambelana lesikhathi abantu abahamba ngaso inyanga bengelamanzi. Njalo sikhangelele indaba zokuthi kuswelakala kwamanzi koBulawayo kufaka omama namankazana labanye abaphila lobugoga labagugileyo engcopheni yokuhlukuluzwa lokuhlukunyezwa kakhulu ikakhulu sikhangela ukuthi lapha bathola khona amanzi kuba khona ukuminyana kube khona lokulwa njalo futhi amanye amanzi abuye busuku lapha abantu ababekumele bebelele khona bacina besiba ngabantu abangavelelwa yibusela lobugebenga. Sikhangele njalo ukuthi Bulawayo City Council kayikhangele indawo ezishiya ama-toilet ukuthi lezi ndawo kulamalokitshi akuhlanganela ama-toilet okungela toilet ngomuzi ngomuzi kuba nzima kulaba bantu ukuthi babe beshe i-toilet ngalesi sikhathi amanzi ehamba isikhathi eside kangaka. Sithi Bulawayo City Council kayiwakhiphe lawa malokitshi engahanjelwa ngamanzi kumbe babe khona indlela abangazenza zokuthi bathole amabhawuza kabili kathathu ngelanga ukuze benelise ukuthi bathele amanzi ema-toilet kungabi khona imikhuhlane. Sibuye njalo sakhangela indaba yalokho kuthiwa i-open defecation ukuthi abantu basuka baziyele ngaphandle emagangeni baziyele phandle eceleni kwendlela ngenxa yokuthi kakula manzi okuthela ema-toilet. Kodwa zizakhamizi zakoBulawayo ukuthi batshengise ukuhlanzeka labo babe ngabantu abaresponsible bangabi ngabantu abaphombukulahla nje ingcekeza mahlayana indawo yonke. Yokugcina indaba esiyikhangileyo indaba yemkhuhlane sibona ukuthi sokugcwele umkhuhlane we-diarrhea isihudo ngenxa yamanzi angcolileyo. Ngaleso sizathu sikhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zibone ukuthi amanzi ayabhoyilwa ayatrithwa ukuze amanzi ahlanzeke njalo futhi sifundisane ngokutritha amanzi izikhathi zonke.
Uke wakhuluma nge-petition yiziphi izinqumo elizithethele ezakukhulumisana leziphathamandla ngalolu daba?
Udaba lwe-petition ekhona ngolokuthi sibona ukuthi thina njengoba ngengathi ukuthi abantu bahamba for 40% of inyanga bengelamanzi kodwa ama-bills abo abuya enjalo engathi balamanzi emalanga wonke enyanga. Ngakho leso sizathoke sile petition esiyibhodisayo ezakhamizini zakoBulawayo ukuthi ziyisayine lapho esithi icela khona iBulawayo City Council ukuthi kayime uku-estimate ama-bills ibale ukuthi umuntu usebenzise okungakanani base bembila khona. Sithi njalo kuleyo petition nxa besehlulekake ukuthi bakwenze lokhu kabasehlephulele okuncane kuma-bill ethu okungaba yisilinganiso se-20 kusiya ku-30%. Yikho futhi okucina kusenza abantu bacunuke bengasabhadali amabhili ku-City Council. Kodwa i-City Council layo ingatshengisa ukuthi iyazwisisa udubo oluhlanganela nabantu. Labantu labo bazatshengisa ukuthi bayazwisisa udubo i-City Council ehlangana labo, labo bahlanganele layo phakathi laphakathi. Ngokunjalo vele sikhuluma ngayo i-20-30% kayisiyo imali abantu abayephucwayo ngalesi sikhathi ngoba oku-officially ukuthi sile 12 days ngenyanga singelamanzi kodwa ungahamba emalokitshini kule ndawo ezihamba 20 days zingelamanzi ezinye ziyaphose ziqeda inyanga yonke amanzi bengawabonanga empompini. Yiyo ke i-petition esiyibhodise ezakhamizini kuzathi mhla ka-1 September kuphela i-World Water Week sihambe siye yethula ku-City Council.